Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani zihlobo ezinhle kulomsakazo weStudio 7 lapho ngilamukela khona lamhlanje ngolesithathu ekuseni mhla 13 Mbimbitho 2019 ngupraxedis Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
hayi indaba yesikole le yahlupha le because angeke besusi i-fees ku-$60 bese ku-90. Umfana wami ukhona ngale uyagada and ugada kathu bese bekhweza nge-$30. Imali yangkhona silaya asikhwezelwa ngimholo thini.
Iningi lezikolo zakoBulawayo zibikwa sezikhwezwe imphathalo yezifundo eyama-school fees.
Nxa ama-report lawa ebhala abhalelwe ukuthi injongo yabo kube wenze ukuthi ilizwe ngokubambana, nxa kade kulalapho kuphambaniseka khona, ukuphambaniseka lokho kungaqhubekeli kusiya phambili lokuhlonipha-ke amalungelo abantu okuqondanelani lesisekelo sombuso i-constitution.
Idale lephalamende ligcubungula kabanzi impumela yophenyo olekomishon ye-Human Rights Commission ekhomba ukuthi kulabantu ababulawayo abanye badlwengulwa eZimbabwe ngemva kokutshengisela kukazibandlela. Esigabeni sethu somculo namhlanje silethulela ingoma zikaMo Blessing Ngwenya kanye lengxoxo ayenze le-Studio 7. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Iningi lezikolo zakoBulawayo zibikwa sezikhweze imbadalo yezifundo eyama-school fees ukuze zenelise ukusebenza phakathi kwesimo sokuqonga kwentengo yempahla lokudla elizweni. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Ezinye izikolo zikhweze ngemali engange-$30, kuthi ezinye ezinjengamakolishi ababalisi akhweze nge-$130 imali yokufunda umuntu ehlala esikolo, bekhangelele ukuthi kusigaba esilandelayo imali yokuhlala esikolo ibe yi-$450. Lokhu kukhwela kwemali yemfundo sokuthiye abanye besithi sekuzaba yinhlanhla ukuya esikolo ngoba indleko yakhona isikhuphukile. Abazali bakhalaza kuhulumende ukuthi indleko zesikolo zingaqansi ngoba iholo abalitholayo lingeneli. Kodwa kukhanya engani labafunda behlala esikolo akula ngenye indlela kuzamele babhadale imali ephezulu ngoba indleko zokudla ziqansa mihla ngemihla. Unkosazana Nokubonga Moyo ofunda ekolitshini lababalisi ele-United College of Education ukhalaza ngemali yokuhlala esikolo ekhweziweyo.
Mina ngi-student lapha e-UCE ngilibhoda. Ifizi yethu lapha i-boarding fee yethu sikhwelile, sithe singena i-term iqalisa sabhadala ama-$145 kodwa athe siphiwe izincwadi ezama-top-up ukuthi sibhadale i-$130 and i-$130 le ibayifuna khonapho ngoba sitshela ukuthi khona akusela ukudla, so sokumele siyibhadalekele i-$130. Basipha lenye futhi incwadi evele isitshela ukuthi next term xa sesiphenduka i-boarding fees abe isiyi-$450. Thina siyakhalaza bakithi kuhulumende ukuthi kangenele ngoba lathi khathi esisabe sincediswa ngikhaya ukuthi khona singene lapha esikolo, imali yakhona sisuka isibe nengi kakhulu.
Umnumzana Senzo Ndebele ongumzali ukhala ngokuthi iholo alikhwelanga kodwa indleko zesikolo ziyaqansa.
Hayi indaba yesikolo le yahlupha le because angeke besusi i-fees ku-$60 bese ku-90. Umfana wami ukhona ngale uyagada and ugada kathu bese bekhweza nge-$30. Imali yangkhona silaya asikhwezelwa ngimholo thini, but siphile njani abantu laba? Angazi ukuthi i-government yona ikuthatha njani ukuthi abantu bakhweze njalo nge-percentage engaka. Vela kuzwisiseka into eyenza eZimbabwe, kumba akusela mthetho lapha ekhaya odecide ukwenza into uyayenza, akusela mntu okontrolayo.
Unkosazana Sipho Moyo ongomunye wabafundi beLupane State University Uthi ulesicelo kuhulumende ukuthi lanxa bezakhweza imali zesikolo kazingaqansi kakhulu.
Mina ngiyistudent eLupane State University. Sisatshela ukuthi ischool fees sethu sizakhwela kodwa angikabikwazi ukuthi siyakhwela ngemalini. Silesicelo sokuthi noma bezakhweza bengakhwezi kakhulu ngoba yona le esilayo kade beyicharger ibe right. Labazali khathesi abakwazi lokuthi nxa begcina izimali zama-school fees zethu bagcina ezingakanani.
Unkosikazi Zandile Chuma ongumzali uthi indleko abahlangana lazo ziningi ngakho ngawuqala kukhwele imholo kungakaze kukhwezwe imali zesikolo.
Bengilesikhalazo sokuthi school fees singakhweli njengalokho okwenzakala emabhoarding ngoba kunenge indleko esihlangana ngalazo ukuso kwamalanga. Siyakwanisa ukuthi nxa sigada umtshova kwesikhathi ufica umtshova usuphuzile umntwana asephuzile esikolo ufica ukuthi ugada imota loba eyinye izicambela imali ayifunayo. Siyacela sibili ukuthi lisizwele ngoba le mholo yethu kunje ayikhwelanga. Kuqale kubonakala ukuthi kambe kuyakhwela emholo singaka khulumisana ngokuthi kube le-top up ekwenzakalayo.
Abazali kanye labafundi bakhalaza kuhulumende ukuthi imali zesikolo kazingakhwezwa ngoba isimo sezomnotho singavumi. Okhangela ngezemfundo kobulawayo, unkosikazi Olika Khaira wenqabe ukuphendula imbuzo ye-Studio 7 mayelana lokuqansa kwemali zesikolo wayiqondisa ehofisini eseHarare. Asenelisanga ukukhulumisana labase Harare. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Itale leparlamente licumungula kabanzi izolo ntambama impumela yophenyo lwethulwe yikomishini eye Human Rights Commission ekhomba ukuthi kulabantu ababulawayo, abanye badlwengulwa, abalimalayo kanye labahlukunyezwayo eZimbabwe ngemva kokutshengisela kwangenyanga kazibandlela kubangelwe yikukhuphuka kwentengo yamafutha ezimota. Umnumzana James Sithole omela imakhokhoba edale leparlamente uchasisela usithandekile emhlanga weStudio 7 okunengi ngalolu daba.
Iripoti ekathi iphethwa ikakhulu ediphethwe kakhulu isikhathi eside bekuyiripoti yavela ku-Human Rights Commission. Lapho i-Human Rights Commission eyayikhangela ihlolisisa ukuhlukuluzwa lokwephulwa kwamalungelo abantu beZimbabwe okuqondane le abona le msindo ekathi senzakala ekwenzakala elizweni lethu betshaywa betshaywa ngamapolisa betshaywa ngamabutho kukhangelisile lokusebenza ukuphathisa ukwenza ke abamabandla awombusazwe ukukhulise ngomunye u-MP ikuthi nxa kungani bekudibetha bebekukhuluma abameli bepharlamente abavela ku opposition ngathi ku-MDC amalunga awezanu-DF ungani balomkhuba okuhoza ukuthi kabaqakathekise ukuthi ngoba babone ngani khona nxa i-report le isola ibisitho ukuthi yasolwa ukuhlukuluzwa lokwephulwa kwamalungelo abantu bona babuthatha ukuthi kusolwa bona ngoba yibo abaluhulumende obusayo okwakathesa. Kodwa kuqakathekileyo ke okukhulunywe ngomunye u-MP owe-opposition uthe yena no asikukhangeleni ukuthi nxa ama-report lawa ebhalwa abhalelwe ukuthi injongo yabo kube kwenze ukuthi ilizwe kubambana nxa kade kulalapho okuphambaniseka khona okuphambaniseka lokho kungaqhubekeli kusiya phambili lokuhlonipha-ke amalungelo abantu okuqondanelani lesisekelo sombuso i-constitution. Kodwa-ke indlela abayenza ngayo kakusatshengisi ukuthi bona ngabantu abahloniphayo kumbe vele abahluphe ngempilo lokuhlonipha amalungelo abantu.
Manje izixwayiso ezinikwe yi-Human Rights Commission ke lisuthisekile ngazo kumbe like lakhuluma ngazo?
Sesiyafika ekuqineni engingathi khona u-honorable ukuve umhlonitshwa kucacaphulu yena uvele la ungu-lawyer unanzelele wasebonga ke umsebenzi wayenzwa ku report le kodwa wasenanzelela ukuthi khona kule lokho okuthingama recommendations ayenzwe yi commission yena ngokubona kwakhe ubone ngani ama recommendations lawa ani alula ke kakhulu ngalokho yena ekade ekucabangela ngoba indlela nje kade be recommenda ngayo ukuthi hayi lokho sicabanga ukuthi kakwenziwe so bekusilela kubhatho ukuthi nxa ophambanisayo enzweni ejeziswe mbikuthweni so ngaleyo ndlela ukuthethe ukuthi khona hayi ama-recommendations akhona alula ke kakhulu kodwa-ke wasekhuthaza ukuthi ngokuya-ke ngokuya phambili kuqakathekile ukuthi ama-commission anje-human rights commission nxa sibili bejonge ukuthi khona kuhlonishwe amalungelo abantu kufanele ukuthi bengapheleli endleleni njalo bengesabi ukuthi njalo kufanele kube ngabantu abazimele bodwa abakhululekileyo ukuthi beyenze ama-recommendations okuthi umuntu ophambanisayo akajeziswe ukuze kube yisibonelo ebantwini bonke ukuze kusasa njalo kungenzakali njalo kuzenza ukuthi elizweni ube lokubambana lokuhloniphana nokuphila kuhle abantu bethokoze.
Lo-ke bekungumnumzana James Sithole omela imakhokhoba edalela ephalamende lapho-ke limuzwe exoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga koBulawayo. Singeneke esigabeni lapho esikhangela khona eziphuma emaphephandabeni ezikhokhelayo. Iphephandaba eleHerald libika bana umongameli Emmerson Mnangagwa uthumele amazwi enduduzo emolini yentatheli zindaba ebilodumo uJudith Magwanya obhubhele esibhedlela seWest End Clinic eHarare ngoMvulo. Umagwanya obesele minyaka engamashumi amahlanu lasithupha ubesebenzele umsakazo weZimbabwe Broadcasting Corporation ZBC okweminyaka phose engamashumi amathathu. Amazwi enduduzo abelokhu egcwele enkundleni zokukhulumisana kanye lokuxhumana ezinjengabo-Twitter labo-Facebook. Isuka kulabo abasebenza laye. Sithi-ke kalale ngokuthula uJudith. Emulini yakhe sithi duduzekani zihlobo. Kuthi-ke iphephandaba le-News Phindula libika ubana igqwethakazi elilodumo elilunga njalo lebhodi yenhlanganiso yamagqwetha alela ilungelo loluntu eyeZimbabwe Lawyers for Human Rights, unkosikazi Beatrice Mthethwa uphiwe inhlonipho yesicoco sokuba ngomunye wamagqwetha awesifazane enza umsebenzi obukekayo emhlabeni jikelele. Lesi sicoco unikezwe ngabekolitshini lakwelemelika elilemfundo yohlonzi kwezemithetho emhlabeni jikelele ele-Harvard Law School. Phakathi kwabesifazane abangamagqwetha abathole lesi sicoco lonyaka baguqela yena umthethwa odume kwezombusazwe kwelemelika u-Ayana Soyini Presley legqwethakazi lakwelekenya uPatricia Kameri Mbote. Silizigqiba-ke lapha iindaba zethu eziphuma kumaphephandaba. Esigabeni lapho esizwa khona imibiko esuka kini balaleli, lamhlanje silomlaleli olandelayo osithumeleke umbiko wakhe ngomakhalekhukhwini kuWhatsApp.
Ngithokazi womuhle weStudio 7. Ngikhuluma ngibuloneli ilizwe lakithi eleZimbabwe. Ngikhangelene lohlupho olukhona uhulumende wethu. Sinobunzima obukhulu esingakwaziyo ukuthi siyabuqeda ngani njalo singazi ukuthi siyabalekela kuliphi ilizwe ukuthi siyophenduka sokulungile lokuthi kuyalunga nini. Asazi lutho. Besicela nangamandla wonke ukuthi ake kukhulunyiswane naye upresident ngokwakhe etshelwe. Kambe umuntu ongathi ewine engakaqedi lo mnyaka kube sokukhanya kulo budlwangudlwangu obungaka obuvezwa nguye upresident. Singathi siyakukhangela kwaqalisa mhla ekweze amafutha ezimoto Yebo phela udlwangudlwangu lo vangena la seHarare kodwa ke emathebelileni kwayanda kakhulu like kokulawayo. Alubana kwakuyisikhathi lesiyana esika Smith kumbe esika Mgaka. Sasisazi ukuthi sizachapa siye Zambia manje amayamazwe angilathemba lokuthi asivumele ukube siyoqalisa kutsha ukuthi sithathe ilizwe. Sabonga sibili ekhupha umgabe esihlalweni kanti azazi sibonga. Ye yimuzita mkhulu ngikhuluma ngilapha eCholocho. Abantu bethu abasebenzi lakhona lephetiya kwamazwe. Le dola leli lalapha lifakiweyo asiliboni ukuthi lizasincedisa ngani ngoba athe silicathisiwa likho ezandleni zabantu. Lokuthi abantu betshele ukuthi ibhondi leli liyasebenza njani, abantu sebephunga ukuthululela ibhondi ngoba bathemba ukuthi liyayekelwa linjalo ezandleni kufanele lama-barrels check akamgabe. Emakhaya bezwa kuphela kuthiwa sokule mali yetshintshiweyo kodwa bazayithola njani. Ayikho indlela yini yokuthi beyithole beyazi njalo ukuthi isebenza njani ngoba le mali fanele ukuthi kube lezifundo phakathi. Ipetroli lokhu kunjalo, izimota lokhu zisima emzileni, kanti kwenziwe njani? Sincediseni bantu.
Lo ngomunye wabalaleli beStudio 7 abathumele umbono wabo ngeWhatsApp. Lawe ulakho-ke ukuthumela owakho umbiko kunombolo ezithi +1 202 203 0318. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, uhulumende kamongameli Donald Trump wele Melika ubikwa lokhu esala inkuthazo yokuthi indizamtshina zonke zohlobo lweBoeing 737 MAX 8 zike zime ukuphapha elizweni kulandela ukuba kwazo engozini ezimbili zilandelana kwele Ethiopia lakwele Indonesia, zonke zibulala abantu phose amakhulu amane. Kuthi inhlanganiso yamadala ephalamende emhlabeni jikelele e-Interparliamentary Union yethule umbiko othi inani labesifazane asebephatheka kwezombusazwe bephumelela ukuba ngamalunga edala lephalamende liyaliqansa kancane. Lo mbiko uthi kusukela ngomnyaka ka-2017 leli nani liqanse lisuka kusilinganiso sokunye ekhulwini sisiya kumachumi amabili lani ekhulwini 24% ngomnyaka odluleyo. Kuthi lelabaphathi ntambo besifazana lalo liqonga ngesilinganiso sokungamashumi amabili lanye ekhulwini 21%. Sizigqiba ke lapha izindaba ezivela kwamanye amazwe amafitshane. Izakamizi zedete eduzane lalapho okugcinwa khona inyamazana zendle eWange National Park zithi sezidlela evalweni kulandela ukudlelwa izifuyo ezibalisa inkomo kanye labomabhemi. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lokansila wedete uMnumzana Stanley Torima ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Okwenzakala lapha budi wami Chris ngokuthi izakamizi zedete lapha zithwele nzima lezilwane lezi esezihluphile. Ngikhuluma kanje iviki le edlulileyo kudliwe amadonki amabili inkomo ezine lezilwane. Inkomo lezi zidliwe emini izikhathi zama-3 endaweni le edete. Inkomo lezi zidlelwe emadlelo lawa athanda ukumayelisela abantu inkomo. Kathesi abantu bahlala evalweni ngenxa yokuthi izilwane lezi zihambe yiningi.
Manje udaba lolu luluhambisile yini kulabo abakhangelana ngenyamazana zendle?
Abaluhambisi udaba lolu abe-Lion Research, but njengenjayelo akula kakhulukazi into esingayibamba sithi leyi ingayenza ukuthi udaba lolu lubanjwe lendlela ezayenza ukuthi luphele. Iproblemu ekhona kakhulukazi ngeyokuthi bayafika siri bebone yinto eyenziwe lezulwane yinto eyenziwe lenyamazana yena le but akula a long lasting solution.
Manje izifuyo lezi ezidliweyo yizilwane lezi zidliwe zaphela yini kumbe abaninikazi kukhona abakutholileyo?
Akula lutho abalutholileyo. Of course idongi elinye laziwa laphela, elinye laziwa lasala nje mshana, but okwengomo lokhu akula lutho abalutholileyo.
Ye, siyazi ukuthi lolu ludaba osulelele isikhathi lusenzakala izilwane zisidla izifuyo. Manje bona abe-parks bathini ngodaba lona?
Abe-parks bayabesithi bale lokuzeni yabo leyo. I think even kulogo yabo uyake ubone Chris ukuthi babhale living in harmony with nature. There is nothing much tangible ukuthi bayayenza ukuthi size sibe le solution esingathi le yiye ingayenza ukuthi abantu baphilisane nenyamazana zona lezi kuhle. But mina njengesikokeli sesigaba sona lesi, mina ngibona ngathi of course akusoyedede kahle kahle enkomboni, but enkomboni kona lapha ziyake zidlule nje emaceleni izilwane zona lezi. But lapho okwenzakaleyo udawa lona lolu just a kilometer and a half from idethi khonapha. But mina njengokubona kwami kade ngibona ukuthi abantu laba abe-national parks bayakumele ukuthi babe le kempi yabo ingathi ihlala erodini lapha etarini duzane ingathi i-boundary ye-national parks le lalapho khona okuhlala khona abantu, okuthi abangabe benza ama-patrols abo kumbe bayenze certain precautionary measures ezifanana lokuthi kube le fence nje ebangayenza le ndlela yokuthi inyamazana zona lezi zingakrosi siya lapho okuhlala khona abantu.
Ye, manje abantu lina liphila njani? Alisabi yini ukuthi ukhona ozagcina esedliwa izilwane lezi?
Abantu kade sebephila kusiphila nzima. Anga usakhumbula Chris umnyaka ka-2015 isilwane sangena futhi e-reserve satshaya umntwana, umntwana wawoma wafa lakaphesi imuli yona leyana yahle yazihlalele esikhiweni. Uyabona ukuthi mina nyasola wona laba abe-national parks abantu bahlala ivalweni because ungabona inyamazana enjengesilwane sikwanisa ukuthi sihambe emini sisidle izifuyo. The next thing singaswela izifuyo siza kudla umuntu, sizabamba umuntu. Abantu abe-parks kade kumele ukuthi bebonele khona pana side sishaye umntwana. Sasina siyehluleka ukuthi simudle because abantu bafika basi-disturb. So the next thing sizaluza enye impilo yabantu. So abantu bahlala evalweni okuthi uyawazi ukuthi especially abantu bedethi baphile isikhathi eside bevasa umlilo besebenzisa umlilo ekuphekeni. Even kathesi sokula magesi edide enkomboni yedethi abantu sebajayela khonoko and njalo amagesi angona yadura sebajayela ukuthi kumele ukuthi besebenzise umlilo. So abantu bahlala vele evalweni nsuku zonke ukuthi baya bengela shuwa ukuthi bengangena egangeni bazaphenduka yini bonke kumbe kuyini okuzayenzakala. But mina ngiyakhuthaza ukuthi abe-national parks kabazame ukubonisana lezakamuzi ukuthi even kumbe thina ama-local leaders ukuthi singayenza njani, singakwanisa ukuthi siphume lo mbono. But bona bayahlala khona ngale emenkembi khona ngale bengahlala khona ngale emenkembi beyathende bezokuthi isilwane senze so sokuphelela khonapha. Mina ngiyabona ngathi it's not enough ukuthi izilwane lezi size sizivikele ukuthi zingaphambanisi izifuyo zabantu, zingaphambanisi impilo yabantu. Mina ngibona I think kumele ukuthi kube lezwelane oright bezwe on the side of the people ukuthi abantu bathini. Bengakwanisa even bengathrenwa ukuphila lezifuyo but bengakwanisa ukuphuma lomunye umbono ungathi ungancedisa ukuthi abantu bephile kuhle lenyamazana zona lezi.
Umnumzana Stanley Torima, ngukansela wedethe wekhuluma ecingweni lapho lo Chris Kande weStudio 7 ekhona le edethe. Esigabeni sethu somculo njengokwethembisa kwami namhlanje silethulela ingoma zikaMo Blessing Ngwenya kanye lengxoxo ayenze lo Gibbs Dube weStudio 7.
Ngimoblesi Ngwenya, ngazalelwe eNkayi, esigabeni sakwesikhokokhoko, ngafunda eMkalaki nekhoma yami. Ngiqalise ukuhlabela ngiqalise last year ngincediswa ngiproducer uthiwa ngufirigan walapha kobulawayo ngihlala lapha enketha kobulawayo enketha 7 ngihlabela ingoma lezi eziningi kusukela konke kusukela enhliziyweni into ezenzakalayo empilweni bekuyisifiso sami sokubana ngibe ngiculi ngihlele labantu izinto ezenzakalayo empilweni yami yikho ngase ngisithi kase ngiqalise ukuhlabela. Album yami ithiwa khona Lord I'm so grateful. I-album yokuqala ngihlabela ngiyi-one ncedisa uproducer wami yiyo ncedisayo ukwenza ama-backing. Ngaze ngafisa ukuhlabela yinto engangiyifisa phela ngisise ngumntwana but sometimes amathuba akhona abesiba nzima ukuze ngikwanise ukuthi ngiqale kodwa okwamanje lokhu ngisiba nenhlanhla izinto ezivuleka ngiqalise ukuthi ngiphumelele ukuqalisa ukuhlabelela. Ngoma ithathe ngisho uthando lwami Jesu ukuze ngihlabele le ngoma ngananzelela ukuthi empilweni yami uJesu ngiyamdinga uma uJesu engekho empilweni yami akunanto ehambayo lezilingo ziningi empilweni so ngase ngibona kufanele ukuthi ngihlabele le ngoma ukwenzela ukuthi incedise abanye ma beyilalela babekwazi ukuthi noma kanjani uJesu khona futhi uyasithanda kuze kube phakathi lathi kufuze sinjani simthanda.
Sige lekuyisigaba sakuqala sohlelo sodaba lomculo kaMo Blessing Ngwenya exoxa lo Gibbs Dube oweStudio 7 kusasa silithembisa isigaba sesibili sale ingxoxo kanye lomculo kaMangwenya. Singakaligqibi uhlelo lwethu othi ngibulise abasilandelayo lapha ebulenjini kuFacebook. Kulo Boss Jayaguru watching from Gaborone, Lesedi Molaya morning bakwethu asisizini sonke zomhlaba. Khumbulani Ncube yokhona uBoss Jayaguru, Thembani Giyane watching from Rivonia eGoli morning Msakazi siyabonga hayi sivukile. Musa Mazibuko ukhona, Lofara Igonzo ukhona. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngisithi asibeke ithuba elifanayo njalo kusasa. Praxedes Jeremiah.